sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 9 kuLwezi 2020 ngontungamili nkomo endabeni sekuseni lamhlanje. Kufe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo omunye wabo ngowakobulawayo.
Kithi njengababalisi i-D-Day ililanga esikhangelele ukuthi uhulumende no-employer wethu bazakubona sebelokuthi hayi ababalisi this time babuhlungu.
Abafundi becreche labo grade 1 kusiya ku grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavula izikolo namuhla lanxa nje izikolo kungelababalisi ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi.
Amavoti asehlanganisiwe azoqedwa nje bafakwe phambi kwe standing committee bese ngiyakwazi ukuthi ngishare nani njengomphakathi ukuthi ukhetho luhambe njani.
Ibandla leMDC lenze ukhetho lokudinga abazancintisa kuCongress yalo ngompalakazi, kodwa abanye bale ukwamukela impumela yalo izolo besithi kube lokuqilibezela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamachumi amahlanu lantathu 253 ngemva kokubhubha kwababili. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo, kuthi omunye ngowemanikaland. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulaba ngamachumi njalo amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Abalichumi lanhlanu babo ngabakobulawayo. Kulabe Harare abane, abeManikaland abane njalo, abeMasingo abane, abeMashonaland East abane, kanye lababili abeMatabeleland South. Abafunyanwe sebesilile balichumi lanye. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye lababanjwa belawo. Abantu bafa phose nsuku zonke kuleli dolobho. Nanku ngolwesihlanu kufe oyedwa, ngomgqibelo kwadlula omunye kwazobhubha omunye njalo izolo ngesonto. Kusukela ngomvulo odluleyo sokufe abantu abayisishiyangalombili kuleli dolobho. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebengu 8531, kuthi asebepholile bangu 8005, abalokhu begula bangu 273. Ibulawayo yiyo ehamba phambili ngabangu 102, ilandelwa iHarare elabangu 67. Asebebanjwe ilomkhuhlane emhlabeni jikelele bedlula isigidi ezingamachumi amahlanu 50.2 million njalo asebefile bedlula isigidi 1.2 million. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abafundi abaqhuba izifundo zecreche labo grade 1 kusiya ku grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bayavula izikolo namuhla lanxa ezikolo ezinengi kungelababalisi ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Leli lihlandla lokugcina elokuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa kwazo ngombimbitho ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. abafundi abaloba imihloliso ababalisa o grade 7 o form 4 labo form 6 bavule ngompandula kwathi o grade 6 o form 3 labo form 5 bavula ngenyanga edluleyo kodwa abantwana batshona bedlala ngoba ababalisi bakhala leyo msebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Kepha iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usanda kuqhatsha ababalisi abedlula inkulungwane ezinhlanu abazafundisa abantwana. ISunday Mail yona ibike izolo ukuthi abavula izikolo namuhla laba kabasoze bafunde nsuku zonke okuyinto esolwa ngabazali besithi nxa kunjalo kumele impathalo yesikolo yehliswe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana yena othi bayaphambili ngokukhalala umsebenzi.
Ifezi yokugcina leyo kuvula kwezikolo kithi njengababalisi yi-D-Day, ililanga esikhangelela ukuthi uhulumende no-employer wethu baza kubona sibele ukuthi hayi ababalisi this time babuhlungu and thina asiko ukuthi siyazenzisa si-incapacitated okwamaqini akhona kokudlala. But ngibone ngani uhulumende udubo lwethu lolu or indaba yethu yamasalari uyithatha kancane and kwenzisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina njengababalisi ukufundisa sibezi siyakufuna but okwakhathesi imali asilayo and sithi thina loba kulilanga lokuthi last phase wonke ama-grades abuya thina asiye emsebenzini and njalo sifuna ukuxwayisa abazali ukuthi abazali i-advice yethu esibanike yona ukuthi bengahambisi abantwana esikolo okungela teacher khona until i-government ize i-addresse ama-problems ethu ama-challenges ethu ayisalari. Isalari leyo abayi-offayo leyo ayi-£15,000 kithi iyinhlamba enkulu kakhulu.
Uhulumende uthi abafundi abavula namuhla laba abangabhaliyo imihloliso kabasoze bafunde insuku zonke lithi ningalokho.
Lokho isign or ingcazela yokuthi uhulumende kazange lungiselele, kazange improve infrastructure esezikolo ukwenzela ukuthi accommodate i-social distance. So in a way, thina sikubona ukuthi bathatha abantwana konke lo teacher babenze i-trial and error. Bafuna ungani bafuna ukubona ukuthi kuzayenza kuzavuma ngoba kusoze kuvume. I-proof yokuthi our government is not prepared, is not ready, and the infrastructure is not there to accommodate a social distance in the schools. Amalanga nalama malutshana but uzananzelela ukuthi abazali babhadala inkalakatha zemali especially ema boarding schools even the day schools abantu babhadala ema fees bengakwazi ukuthi abantu bazafunda ama 2 days. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umzali went out of the way ukuthi ayidinga imali ukuze abhadale fees ezitshela ukuthi umntwana uzafunda.
Ungathi lisabambene yini njengababalisi kudaba lokukhalala umsebenzi kumbe bakhona asebebuyelile emsebenzini?
Singama-teachers union yebo lokhu esibambene ngendaba yokukhalala komsebenzi ukuthi sithi si-incapacitated sonke. Akukabi lothi hayi mina sembuyela emsebenzini. Akukabi le union esitshela ama-members ayo ukuthi buyelani. Sonke siyazibonela, sonke siyakwazi konke okusegcekeni ukuthi uteacher is still incapacitated. So ababalisi bonke lama-union wonke are saying to the teachers, continue staying at home until i-government ize isolve ama-problems. 90% of the teachers are staying at home, 10% are going. I-10% nale ngama-private schools, ngama-church schools, izikolo ezipha extra money to their teachers. Ezinyizikolo ezingabhadalwayo, ezilababalisi abangabhadalwayo yi-government abazibhadalelayo, abanye banikwa ama-incentives. But wonke ama-public schools, ama-government schools, teachers are at home. Akula teacher ohamba emsebenzini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Okay.
lanxa umongameli Emerson Mnangagwa esithi ukhangelele ubudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leMelika phansi kukahulumende kamnumzana Joe Biden, ingcweti kwezombusazwe zithi aziboni kusiba lenguquko nxa uhulumende kamnangagwa engaguqulanga izenzo wahlonipha amalungelo kazulu. Umnangagwa uthumele umbiko kuBiden enkundleni yeTwitter ngemva kokunqoba umongameli Donald Trump kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Kodwa uTrump uyayiphikisa enkantolo impumela yalolu khetho esithi kwaba lokuqilibezela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukungena kukamnumzana uBiden ngeke kulethe inguquko phakathi kobudlelwane beZimbabwe leMelika ngaphandle kokuthi kuguquke lezo zinto ezizwe eziyinkinga ezizwe ezinqamule ubudlelwane. Ubudlelwane buqanyulwe yikungahlonipha amalungelo abantu, yikungahlonipha umthetho, ikwenza uba untando kayiphikiswa, ukwenza umathanda, ungahloniphi isisekelo sombuso selizwe. Indlela okwenziwa ngayo eZimbabwe yiyo eyenza ukuthi kungabi nobudlelwane obuhle leMelika. Ngakho ke uBiden akula nguquka angayiletha nxa ngabe eZimbabwe kungazange kwaguquka indlela yokuziphatha kulabo abasezihlalweni zobukhosi. Ngakho ke kumele baguquke indlela abaziphatha ngayo, yikho kuzaletha inguquko phakathi kobudlelwane beMelika leZimbabwe. Nxa kungenzekanga lokho kuzaqhubeka kungayo nalindlela kumbe kube kubi okwedlula yona lindlela.
Njengoba uTrump esehambe emthethwandaba siyaphikisa impumela yalolu khetho, singabona yini umthethwandaba uvumelana laye ugcina usithi nguye onqobileyo?
Nxa sikhangela lokho esikubonileyo kusuka emalangeni amahlanu adlulileyo, kakula bufakazi obuveza ukuthi kube lokuqilibezela okusegcekeni okungenza ukuthi ukhetho, impumela yokhetho iguqulwe kugcine sekuyukuthi uPresident uTrump nguye owinileyo. Nxa sikhangela nje amanani abantu, sikhangela okwenzeke khona, konke lokho lapha nqotshwe khona, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi hayi kudlulo kwakhe abantu batheka bayivumi indlela aziphatha ngayo, indlela abusa ngayo, indlela angahloniphi ngakhona abantu, indlela angahloniphi ngakhona amalungelo abomama, abantu abamnyama, indlela akhuluma ngakhona labantu. Bakwalile abeMelika lanxa bebaningi njalo abakuvumileyo lokho, kodwa abaningi bakhona bakwalile. Akula nguquko ezavela ngazaye emthethwandaba, kuzahlala kunjalo umnumzana uBiden angene esihlalweni abuse.
Umbona efika kuzinga lokuthi usedobha yini ifoni echayele uBiden emenzele amhlophe?
Gakululanga ukuthi umnumzana uTrump athathe ucingo achayele uBiden athi ngiyavuma ngidliwe, ngiyavuma unqobile. Kasiyazi kanjalo le ndoda, indoda ezigqajayo ngendlela engafanelanga. Akulula ukuthi ke avume ukunqotshwa, uzaqhubeka qamba lokhu lalokuyana ebala amabala engwe kuze kuyefika umhla ka-20 January abesephuma. Ngabe ubengabusi iMelika elamandla okuthi izimele ilwisane lobugebengu bomuntu ofuna lela esihlalweni, ngabe ubebusa nje izwe elincanyana kwenye indawo elingelamthetho, uTrump bengasoze aphume esihlalweni. Kodwa ngoba kuseMelika uzaphuma, enjalo engazange wamhalalisela uBiden. Nxa engamhalalisela uBiden kuyabe kusitsho ukuthi uIvanka Trump lomkhwenyana uJared Kushner babe besebenze kakhulu loMelania ukuthi bamguqule ingqondo acabange ngendlela wonke umuntu emhlabeni acabanga ngayo. Kwakhathesi ucabanga ngeyakhe yedwa indlela ezamenza ukuthi angavumi ukuthi agobe ikhanda.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDCT izolo lenze ukhetho lokudinga abantu abazancintisa esikhundleni somkhokheli walo ama-nominations emhlanganweni walo weCongress ngoMpalakazi. Ukhetho lolu lwenzelwe kobulawayo kodwa abanye kade bencintisa bale ukwamukela impumela yalo ngoba kuthe sokubalwa amavoti kwatholakala ukuthi kulamavoti amanengi ukwedlula abantu abavotileyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni uthi ekade bencintisa babalisa unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bhebhe, umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Motsori lomnumzana Gift Chimanikire. Omunye wabancintisileyo utshele iStudio 7 ukuthi bale ukwamukela limpumela ngoba okwenzakeleyo kufana nje lokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa uPhugeni ukutshaye indiva lokhu wathi iStanding Committee yebandla izahlangana namuhla lapho ezaveza khona ukuthi ngubani onqobileyo.
Amavoti asehlanganisiwe azoqedwa nje sasafakwe phambi kwe-standing committee bese ngiyakwazi ukuthi ngishere nani njengomphakathi ukuthi ukhetho luhambe njani. Hhayi kusasa nje ngizokwazi ukuthi ngilinikeze imiphumela yalolu khetho, kodwa hhayi lube lukhetho oluhle kakhulu konke nje kuhambe ngohlelo.
Isizwa kuthiwa impumela yalolu khetho yesuliwe ichithiwe ngemva kokuba amavoti athe esebalwa kwatholakala ukuthi edlula abantu abavotileyo.
Sengikuzwileyo ukuthi kubuye sokulama-ballot papers angu-7 more than aphiwe abantu. Kodwa inamba engiyizwileyo umuntu owinileyo uwine nge-more than 7. So bakhona ba-of the view, especially amanye ama-candidates, ukuthi hhayi ngoba phela owinileyo udlulile inamba yama-ballot papers lawo akade extra. So akumelanga kube ne-problem ngabe kumbe kuthiwa ebengu-7 or under 7 ngabe newari, kodwa njobe iwin yakhe idlula leyo 7 okuthiwe ibe extra, so iwin leyo must stand. Kodwa hayi kwamanje sasengamahlebezi, asibe ni patient nje msakazi, ikusasa izofika and then nizokwazi ukunikeza the real issue. So ngithe ngunikeza i-context ngoba nangu usuthizwe amahlebezi athi so ngikutshele nje ukuthi hayi kunalokhu yebo, kodwa ngamavoti angu-7 abe more than all the ballot papers that were given out. And umuntu owinileyo uwine nge-more than 7. If I'm not mistaken, uwine 14 or so.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli se-MDCT. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-The News Hawks lithi uLimumba Karim ongomunye wabantu abafele engozini yemota izolo losakhulayo obedume kakhulu ngokuthanda ubunandi kanye lezimota ezidulayo uGenius Ginimbi Kadungure ube yisigilamkhuba ebesidingwa kakhulu ngamapholisa aseMalawi. Inkundla yesayithi yona ithi ibandla le-MDC Alliance seliqale uhlelo lokudinga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuze babhalise benelise ukuvota kukhetho luka-2023. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7, siyabonga kubalani, siyabonga ukhetho lube khona eMelika. Siyabongela kakhulu isizwe esimnyama esincede sifike khona lapho ngokhetho. UTrump besivele singamfuni bese sidiniwe ngaye ukubulala abantu abamnyama. UNkulunkulu sibonile kwangena uBiden. Siyabona ukuthi hhayi umdala sizasebenza laye uBiden. Sithamhlophe baba, sebenza abantu abamnyama nampo bakhangele ungabayekeli ngabakini. bemnyama benjalo ubuhlophe lobunyama abutsho lutho simunye siyabona ukuthi umuhle baba ngobukhanyela isizwe sakithi esimnyama uNkulunkulu kabe lawe akuqhube uTrump down Biden up
Bona masaka bayokuthuthuza mina ukukhulumayo ngokusimuzi ngoba ngikhuluma ngisetsholojo ejowa mina phezulu kwendaba yokuvula kwezikola ngapha bantwana hapa izinto aziko kahle abantwana bahamba bayajika kula ma-teacher esikolo sicele bakwazi ukuthi abayabuya yini ama-teacher kula ma-teacher nga sicele ulwazi lapho ukuthi abafundi laba babhala kwe-7 lapha esikolo lesi sethu lesi Jowa primary school la abuya yini abantwana ba-7 de bejiwe ngena abantwana esikolo sicela nje uhulumende jike ukuthi izikolo ziyavula bazabhalana abantwana bengafundi akula sabudla unde ithule ngokungena singazi nokuya kwesikhathi ngiyabonga
libonani basakazi be-Studio 7 ngilibingelela ngiseBotswana mina nginguNcube sizwa usizi lobuhlungu kakhulu lokukhathazeka kakhulu ngalesi sifo esiqhamukileyo esigijima njengomlilo ngicela ukuthi ke ngibuzisise kahle ngalaba engizwa kuthiwa bavele eBotswana ababili ababanjiweyo lesi sifo sona bengabe bekubambele ngaphi besuke eBotswana bevele benjalo noma e-quarantine yakithi bahlala ngokuminyana mangikhangela ngapha kwele Botswana phela lezi sifo asingani asisamemetheki ngizwa ngisiba lokwethuka lokudana kakhulu mangisizwa ukuthi abafowethu abaphuma kuleli mabengena ekhaya futhi bafika babanjwe lesi sifo phezu kokuhlala isikhathi esingaka ku-lockdown baze bayobanjwa sebesekhaya sizani bazali ke lisichazele ngokugcweleyo ukuba bebese-quarantine laba bantu noma ngabantu ababengene ngokungekho emthethweni babuye baphuma njalo kwele yaseBotswana ngokungekho emthethweni
lubonani basakazi bakaStudio 7 mina ngicela ukukhulunywa ngento le eGoground 2 futhi bengicela abantu bakaStudio 7 ukuthi le audio liyifake bengicela ukuthi le audio ifike ezindunini zakithi ukuthi izinduna zakithi zingangcoliswa yezano azange zaba zinduna zezano izinduna zakithi aziyekeli ukuphiwa ama-twin cape bese zilandela izano into yeGukurawundo into enzima engumangaliso emathebhelelini izinduna zakithi zizangcola okokucina izano ingcolisa kuphi kwehlula umuntu owangena kuzano waphinda waphuma angaphumi right so kathi izinduna zakithi sezizangcoliswa yini yezano le umnanga kwa akazimele azikhulumele yedwa ebantwini ukuthi abantu waye babulalelayo abuye White City enze irali abantu bambona hhayi ukuthi induna zakithi ziphiwe ama-twin cape bese uyakusasa bethu bakhipha amathambo kanti abantu bebulawa babekhulume lazo yini izinduna kanti yindaba kathe sokufanele ukuthi induna zibe yizo eziphuthisa lowo msebenzi asikufuni lokhu izinduna ezizayenza into enjalo asisoze zibe izinduna zabantu zizangcola thina besikwazi ukuthi singahlangana lo mathema wegwanda mina ngisuke enkaya ngiyamhlonipha yibukhosi bakithi kodwa leyo nto izophela idu ma induna zethu sezingasacabangi seziginywe izana abami lobukhosi babo sowusiye ekugcineni lokhu
kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Cameroon ohlala ngezansi kusiya ngasenyakatho yelizwe endaweni okukhulunywa khona isilungu usebalekile kuleyo ndawo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki. inhlanganiso ezihlenga abaswelayo emhlabeni jikelele ziphakathi kwemizamo yokuphathisa abantu abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula uHurricane Eta emazweni aseCentral America. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uqina ngokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lapho anqotshwe khona ngumnumzana Joe Biden yena ozaqala umsebenzi ngozibandlela. UTrump uphikisa limpumela enkantolo njalo umkakhe uMelania laye wethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo esithi ukhetho lwantshontshwa. UBiden yena ukhulume ngomgqibelo wathembisa ukuthi uzanakekela umuntu wonke kungelani lokuthi wamvotela kumbe kamvotelanga. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magunya.
UTrump akalalo ilungelo njalo akalawo amandla okuthi engala ukuphuma embusweni. I-Constitution ye-United States of America, Amendment 20, which was passed in 1932, I think it was March 2nd, iyakubeka kube sobala mayelana ngokuphela komsebenzi kukapresident lokuphela komsebenzi wama-senators lezinye ingatsha zona ezikhethwayo. Ithi yona upresident no-vice president umsebenzi uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday. So uTrump lakho ukuthi engazenzela umathanda nje kusukela lamhlanje kuze kuyefika lolo suku. Kodwa lapho lufika khona umsebenzi uphelile. Njalo okuqakathekileyo okumele sibekwazi ukuthi yona ngwayo i-America akulamthetho othi wona upresident odliweyo kumele ukuthi athumele umbiko wokwemukela ukudliwa kwakhe econgratulator umanqoba ngemva kokhetho. Awukho umthetho enjalo e-America. So uTrump nxa kuyukuthi engafuni ukuthi yena enze into ebisiyinjayelo kusukela ngo-1896 ukuthi enzele amhlophe uJoe Biden, hayi lilungile lakhe. Kodwa esikwaziyo ukuthi umsebenzi kaTrump uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday okwakhe kumphelele.
Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayayincoma iMelika bathi ilombuso okhululekileyo kanti lokhetho luqhutshwa kuhle. Bathini labo bantu namhlanxa bebona so kulokungavumelani okunje kukhetho lweMelika lolo?
Engingakutsho nkomo yilokho, sesimazi uTrump ukuthi uvele ngumuntu othi nxa ebona ukuthi impumela eza kuba khona kayisiyo le abekhangelela ukuthi ingaba yiyona. Uhlumuzwe ngeTwitter yakhe seqalisa ukutshela abantu ukuthi hayi bayariga, hayi bayangiqila. Uyakhumbula ukuthi kukhetho lwakhe loHillary Clinton into ayeyenza wayevele sehle watshela umhlaba ukuthi hayi uqiliwe uzaqilwa, ukhetho lolu won't be free and fair, wethuka la esewinile. So khonokho akutshoyo kathesa uTrump ngumuntu vele osesaziwa ngakho.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo omunye wabo ngowakobulawayo. Abafundi bekreshi labo grade 1 kusiya ku-grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavula izikolo namuhla lanxa ezikolo kungelababalisi ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Ibandla leMDCT lenze ukhetho lokudinga abazancintisa kuCongress yalo ngompalakazi kobulawayo izolo, kodwa abanye bale ukwamukela impumela yalolu khetho besithi kube lokuqilibezela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi ukhangelele ubudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leMelika phansi kombuso kaMnumzana Joe Biden, ingcwethi zithi nxa eleZimbabwe lingaguqulanga izenzo zalo akula nguquko eza kuba khona. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamelinkomo.